ngani sithole ireaction ama motorists besima emgwaqweni befuna ukuza ukuthi kanti kuhamba njani and even ama neighbors kulabantu abahlala along ku street lapha okule clinic ka Dr. Nyaturo baphumile babuya bezokuza ukuthi kanti kuhamba njani even lama patients kodwa bengena khona labo kodwa be comment ukuthi abe kho happy with I invasion eyayenzwa ngo Dr. Nyaturo. Even abantu ababuya for i-protest, it was quite a good number. And even laye umlakhe uVeronica bebesithatha ama-pictures besithuka ukuthi why sisenza i-protest yona leyo. So mna ngokubona kwami, I think we sent the message home.
Indawo lapho kade sikhona kade kungaphuka ngkhona.
Bekusinottingham phandle kwe-clinic yabo ekuthiwa i-Willows Medical Center.
Singathi umlayezelo ekade lifuna ukuwuchiya khonapho yiwuthini?
Ukuthi thina as a protest group as we are not going to sit back sibona izinto ezinje zisenzakala because yena uNyaturo akamelanga ukuthi asebenzise ukuthi yena yisihlobo sika Grace Mugabe ukuthi athole ifarm leyo ngoba ifarm leyo uRankin laye wayithenga and okakathesi it's worth between 400,000 to 600,000 and so bona ukuthi bephonga ukuthi bephiwe indawo yomunye umuntu thina uyasenga ukuthi akukho right and besides right now githi they are just they are tourist farmers baphonga ukuthatha iland yakhona kodwa bengakhona ukuthi beyilime because right now uhulumende wethu uya importa ukudla abantu baphiwa amafarm kodwa abawalimi so what's the point yokuthi bathole amafarms akhona bona bengaproduce so yiyo i-hypocrisy esiyitshoyo thina ukuthi kabachiye abakwaziyo ukufama befame lokhu ukuthi bona because yizihlobo zikaRobert Mugabe sebecabanga ukuthi bona bengaphonga ukuphiwa nje amafamu bese bayahlalela and then we know ukuthi in the end bazawa-subdivider bewathengise like abanye babo what they've been doing
lizatshengisela kuze kube nini kudaba lolu
kutshintshe like okwenzakala usisi the lion ezebulawe ukuthi abantu baprotesta uDr. Lowana lost i-patronage